Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu wethule umbiko othi bathathe lelinyathelo ngenxa yokwehla kwenani lamanzi emadamu kulandela ukudubuka kwempompi yemtshabezi lokungananga kuhle kwezulu ngenxa yeyezi le-El Nino. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu e-Abameli Human Rights Lawyers, umnumzana Tinei Mukwewa, uthi ikhansili yakobulawayo ngokwenza lokhu yephule ilungelo lokutholisa izakhamizi amanzi lelokukhulumisana lozulu andubani athathe lelinyathelo lokuvalela abantu amanzi.
Inyathelo lithethwe yi-City Council yakobulawayo elokuthi bona baza bengcitsha abantu amanzi okwamahola akwana 72 hours kuphambanisa isisekelo sombuso sona esithi i-right to water, ngoba amanzi wona lilungelo labantu. Okwesibili, esithi administrative justice, abantu kumele batshelwe ngukansili okulesikhathi. Two, abantu kumele ukuthi baconsultwe babuzwe ukuthi bacabangani ngakho.
Okugcizelelwe ngumnumzana Lizwe Jamela, umqondisi wenhlelo emhlubulweni wesabelo senkabazwe leMathebeleland eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ethi amalungelo oluntu ayephulwe impela kodwa abantu abakhumbule ukuba udubo lwamanzi olubhekane ledolobho aluqalanga lamuhla kodwa soluleminyaka, njalo uhulumende ulomlando wokuphuma lamasu okuqeda lolu dubo. Noma nje kulenhlelo okuhlala kukhulunywa ngazo sekubanga ekhwethweni ezivalisa iMathebeleland Zambezi Water Project kodwa kazipheli.
Umasipala kumele edinge indlela ezayenza ukuthi uhlupho lwamanzi luphele uhle luphele. Nxa kuyenza ukuthi uhlala ukhuluma ngabo Zambezi Water Project, Gwayi, Shangani, whatever water projects, ukhulunywa nje kuphelele emoyeni. Sifuna ukubona inhlelo ezizaletha amanzi obulawayo ukuthi singareshene amanzi, ngoba amanzi ukuthi umuntu athola amanzi kulilungelo lomuntu.
Isakhamuzi seMagwegwe West, unkosikazi Caroline Mudzengi, yena uthi ikhansili isinqume okuningi nenye ngesikhathi esifitshane mayelana lokuvala amanzi, ethi sekubadida ingqondo. Omunye umhlali weNorth End, unkosikazi Thelma Ncube, laye uthi indlela amanzi asehamba ngayo asebachiya belobunzima.
Hayi, amanzi sebeliyaza super sebelo wakhathesi, ngoba thina sithi kansili yasitshela ukuthi 48 hours, but now amanzi sehamba 3 to 4 days. So yeke kuba le challenge enzima, yazi ugcine esinye isikhathi amanzi abe phelile ukheli 48 hours, ubona ungasela amanzi after the next 2 days. Angithishwa kumbe ngangcono bezame mbe sithi kansili izame ukuthi ibihambisa amabhawuza kulaba ababe berejistre, kumbe kukhulunywe nalaba ababe gulelwe baba registered behambisa mbonga amabhawuza nje per second.
Ikhansili yethule imibiko njalo yokuba isebenzelana lenkampani kahulumende eyezinwa ekulungiseni imigodi yamanzi e-Epping Forest kunye lasenyama endlovu ngemizamo yokwehlisa udubo lokusilela kwamanzi, ethi ngompalakazi 26 lonyaka imigodi yamanzi iyabe isiphelile ukulungiswa. Ngeviki amanzi asezahamba kabili, kuyaqala ngamahola amane lasitshiyangalombili, kuthi ngelinye ilanga phakathi kweviki azahamba okwamahola angamachumi amabili lane. Ikhansili iphume lenhlawulo yekhulu lamadola kulabo abazatholakala bethelela ngempompi, kuthi abazatholakala betshaya izitina ngamanzi empompi bazahlawula inkulungwane kunye labazazinika amanzi kakhansili besakha. Kuthi abazazinika amanzi kakhansili ngokuzixhumela impompi yamanzi bazahlawuliswa inkulungwane elamakhulu amahlanu amadola. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.